uqinisekile umongameli we-Movement for Democratic Change ukuthi vakashele namuhla ehamba-hamba ebona la umumo oyiwona ebona ukudilizela okwenziwa abantu ebona ukuhlukumezwa okwenziwa abantu abantu bonke baphume ngobuningi babo bemthabela bemamukela bekhangelela ukuthi nguye ozobanceda ekuhlukumezweni lokhu abakwenziwayo umuntu wonke ubona ngayithiwa lokhu kubuye njengokuba idolobha lelure eRua liyilo lamanye amadolobha avotela i-Movement for Democratic Change kumakhansela wonke jikelele uhambile iRua yonke kusukela kuward 1 kuze kuyefika kuward 9 uhambile kubo-spa wahamba kubo-better days endaweni zamashopu lapho kwadilizelwa khona abantu wahamba kubo-msasa e-damafos wahamba e-Zimre Park yabona ukudilizwa nokuhlukumezwa kwenziwa abantu.
Abantu bamemukele njani njalo ubatsheleni?
Kathathanga isikhathi sokuthi a-adrese abantu kodwa abantu bonke abade bembona babonile ukuthi njengomongameli ubuye ukuzobona njengomuntu omkhulu ukuthi angabona ukuhlukumezwa lokho abakwenziweyo then yena njengomuntu omkhulu khona ezaphumisa-ke i-statement yakhe ukuthi ubona kanjani ukuthi abancedise kulokho abahlangane lapho.
Sake sakhuluma le council yakho isithi lokho ingalaqiniso lokuthi ngubani vele owadiliza izakhiwo kuyini elakufumanayo?
Bekulokhu kuphoselwana ilahle elishisayo ngapha la ngapha kumakansela lakuhulumende kodwa-ke sese sihlalele phansi khathesi sibona ukuthi ama-officers ethu aweRua Town Council abanye babo balamabhizinisi amancane abawayezayo endaweni yethu yeRua kungakho-ke bangabe belo kuye lakho ukucabanga kwaba balakho okubenze bayenze i-program leyi ngokunjalo sesibona ukuthi khathesi uhulumende layo sencedisana lathi amakansela ukuthi abone ukuthi umuntu wayesenza lokhu injongo yakhe yayiyani sesihlale phansi khathesi likhuluma nje siyabhala ukulista abantu bonke aba-afekthwa yihlupho lolo sesibalungisela indawo yabo lapho abazasebenza indawo zalapho abazasebenzela khona ngewadi sibanike lapho abazasebenzela khona okusemthethweni.